Kuluma kanje ka test siyananzela ukuthi xa ukhuluma iphova data timeline uzayinanzela ukuthi iphose ichayi 200,000 imali ufanele ngayitholwa ngumuntu the RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze ka test kuyinswana uyinike leyo mali. Uyathi usiya ihola after a week or a month ifika khona yabe isidlona lapho ka China. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe idola leZimbabwe seliphela amandla and lisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakala ukuthi vele into azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki la patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalami into ekhona ezibhedlela so umsebenzi wakuba nzima ukuthi bebe beqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona into abantu ababancedisayo ababuya bebegula abancedise kangako uhlubo olukhona and ayisibo bodwa iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibili amapholisi kuyenali i-auction eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili imali idwala leZimbabwe nxa uliqathanisele leMelika liloku luza amandla ngeviki ngeviki so kusegcina ukuthi nalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla ukuba nazama ukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edwala leZimbabwe sokumehluthi nxa isebenzi ngala mali kutsho ukuthi lawo mabhizinisi laba lobunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi ngokuthenga but asenesi ukuthenga lezo nto ufanele zizithenge kutho lamabhizinisi lawo ayehlala phansi
yiziphi inhlelo elilazo sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente
well inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi sigoqhane lohulumeni kuyikho ke ungananzelela thina njengenhlanso yezisebenzi sizimisela bana sikhumisana lohulumeni silayo iTNF iTripartite Negotiating Forum ekhona eyesikhala ukuthi izinto zonke lezi xoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumeni ongathi kafuna ukulalela izisebenzi oyenza intando kuyabizwa kuleyana inkundla xoxiswane kanti kulento evunyelanayo ingapasi kwesikhathi zonke lezi zinto sezixoxiswana khona phana ziphumeleli kodwa ke yikho phela sinanzela sesibona athe sokuzala okwenzakalayo lo okwenzakala emanesini sithanda bana sikuthi ukuthi uhulumende engakudele engakuthathi kancane kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenze semile engasasebenzi ngoba abantu sebefika esigabeni sokuthi hayi bo lo okhulumisana siyakubona kodwa kukhanya ngathi hayi akusincedisi yikho ke abantu sebesithi hayi thina ongayisikufaki kuphi vele sifile kudala yikho abantu sebezihlala bengayi emsebenzi so uhulumende le ngozi yokuthi into kayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba angazaphuze ukuba nayibambise kuhle aphuze ukuthi ayenze intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika siyagcina silo hlupho lokuthi iZimbabwe iyagcina isithezi khona kungasela umuntu emsebenzini ukuthi abantu abasenelisa abala imali yokwemsebenzini abala imali yokuthi bathenga ukudla besemsebenzini abala imali yokuthi bancithe izimuli zabo abala imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo abala futhi imali naleyo ukuthi nxa sokuthi omnye wagula angabe ebhadala ezibhedlela bangahamba kumadokotela bafuna yona imali yemzini phezu kwalokho futhi umuntu kathesi osehlezi labe sithi ngama-pensioners balohlupho olukhulu ngoba imali abayiholwa wavela yise abancedisi abantu abasebenza iminyaka eminingi kodwa sebehawula ngani nganazi basebenzi kodwa uhulumende khonapho sinazela uhulumende ofana nayo wathola insuzo enkulu labo bantu ngoba babebhadala phela imithelo le yama-tax kuhulumende uhulumende wathuthuka waphambili ngenxa yemali kodwa ngathi silabo bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlala phansi ayibancedisi